sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ngomvulo mhla ka 7 Mbalakazi 2020 uPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sithi langalizo ngokulahlekelwa nguJeanet Mnyaka. UJeanet Mnyaka bekungusisi obe esebenza lathi sina besincane ngendlela eyokuthi ube sifundisa esixwayisa lapho ufuna khona ukuxwayisa.
Intethele izindaba elodumo ebisebenzela umsakazo weZBC uJeanet Mnyaka. Ungcwatshwe namhlanje ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomgqibelo.
Sibhalile i-statement sizama ukuthi cela uhulumende ukuthi akhangele inhlawulo yesithupha lesi njalo ukuthi yehliswe lokuthi kube le ndawo eziningi nxa umuntu ethe wasifuna nxa sikhangele kathe izindawo zakhona zilutshwane.
Abaphila ngokuthengisa abawoda kwele-South Africa leBotswana bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuthola isithupha sokuthi umuntu uhloliwe i-COVID-19. Ugatsha lezokwethula kwemibiko lukhala ngokuthi alutholanga imali eneleyo yokusebenzisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Intethele izindaba elodumo ebisebenzela inkampani yomsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC uJeanet Mnyaka. Ungcwatshwe lamhlanje emathuneni aweGlen Forest eHarare ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane weCOVID-19 ngomgqibelo ekuseni. Kulokukhalaza okukhulu kwabamankampani ezindaba ukubana aqakathekise ukulondolozwa kwezisebenzi zabo ngesikhathi ziquba umsebenzi. Lokhu kuzange isikhathi inani labatholakala belomkhuhlane lo njalo bengazange bayethekelele kwamanye amazwe liqhubeka liqonga elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnyaka uba yintatheli zindaba yesibili ukukhulelwa yilo mkhuhlane ngemva kokubhubha kwenye njalo uZororo Makamba ngombimbitho lonyaka. Umphathi ntambo ozokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa obekhona emngcwabeni kaJeanet Mnyaka uchaze omuyi njengomuntu owayezinikele emsebenzini wakhe.
I'm totally devastated. She loved her job so much that apana mawiki akawanda angachita basa.
Ndokudala kukhulu uJeanet besemsebenzini emavikini ambalwa njengaphambi lokugula kwakhe. Wayeuthanda umsebenzi wakhe. Bangaki phakathi wethu abayithandayo umsebenzi yawo. Bangaki abazinikelayo kulokhu abakwenzayo. Kakhulu nxa umuntu osebenzela umsakazo wabantu. Ukufundisa uzulu lokumthokozisa.
Educate our nation. To entertain our nation.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli izindaba ezigoqela eyezisacathulayo ye-Young Journalists Association Zimbabwe baveze ukukhathazeka ngokubhubha kukaJeanet bekhuthaza uhulumende labaqhatshi ukuba bathathe amanyathelo okuzilondoloza njengokuphathwa kwabakuhlangothi oluqakathekileyo lwama-essential workers olugoqela abongi. Isikhulumeli seyoja uLeopold Munende uncome uJeanet esithi yena labanye bakhe abasacathulayo bafunde okuningi kundlela kuba ngayo umsebenzi.
Sithi langalizo ngokulahlekelwa nguJeanet Mnyaka. UJeanet Mnyaka bekungusisi obe esebenza lathi sina besincane ngendlela eyokuthi ube sifundisa esixwayisa lapho ufuna khona ukuxwayisa.
Kodwa uMunende uthi bakhathazekile njengenhlanganiso ngokusilela kwendlela zokuvikelwa kwentatheli izindaba emsebenzini.
Sibona iCOVID-19 le isibulala intatheli izindaba okusho ukuthi thina njengentatheli izindaba kufuze lathi sinakeke besinike ama-face mask lenye i-protective equipment enyenza sisebenze singikho enkosini.
Unkosazana Bongiwe Dube wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust eGwanda uthi njengenhlanganiso bakhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lwe-COVID-19.
Sukela ngo-March kuze kube khathesi okokuthi sokule 9 months umkhuhlane lo waqala, kodwa indlela yama-isolation centers ethu ilokhu ifanana. Sengikhangelela njengaseGwanda, iGwanda Provincial Hospital ayikwanisi ukuthi i-admit ama-patients abe maningi awe-COVID-19, kuyikuthi ngabe sidala kwalungiswa ezinye izindawo, ngoba after 9 months sikhangelela ukuthi ngabe i-government yethu sike yalungisa amanye ama-isolation centers.
Kunje uMadube uthi lokhe isilela impahla yokusebenzisa ekuzivikeleni kuleli gciwane labo abasebenzisana lozulu sikhathi sonke, ama-essential workers.
Ungakhangela amapholisa, ukhangele ogadi benkambeni, babe behamba bengelawo ama-PPEs. Lalobo ufika enkambeni ziyashoda, cene sebesenza lezi zokuziphekela, ikanti-ke kumele ukuthi ngabe kufika lesi sikhathi bayazinikwa i-government.
Ngakwelakhe icele uhulumende uthi ukhathazekile ngendlela uzulu aseyekethisa ngayo ukuzilondoloza kulo mkhuhlane, engasazilandeli iziqondiso ezabekwa nguhulumende zokuzivikela ukuthelelanwa lula kwe-COVID-19 azifakayo laye elandela ezafakwa ngabe World Health Organizations. UJeneth uchiye umkakhe uJackson labantwana abane sebefika phose inkulungwane ezilichumi lanye 10,718 asebetholakale bele-COVID-19 selokhu waqhamukayo kuleli lumkhuhlane ngenyanga kaMbimbitho. Kwabhubha abafika phose amakhulu amathathu 291. Izigaba zemaNdebeleni yizo ezikhokhelayo kunani labatholakala belalo mkhuhlane, zilandelwa lidolobha leHarare. Iningi lalaba bantu kungabangazange bavakatshele kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Abaphila ngokuthengisa labawoda kwele South Africa lakwele Botswana bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuthola isithupha sokuthi umuntu uhloliwe i-COVID-19. Osokubenza babanjwe ngamandla ukuthenga izithupha ezamanga ezitaladini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association bathi sebebhalele uhulumende bemcela ukuthi ehlise inhlawulo yokuhlolwa leli gciwane. Lokhu kubikwe ngumnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wale inhlanganiso.
Uhloliwe ukuthi kala gciwane le-COVID-19. Sikhuluma nje kunje eZimbabwe lapha abantu bakhangela babhadala ama-$60. Sibhalile i-statement sizama ukuthi sicele uhulumende ukuthi akhangele inhlawulo yesithupha lesi, njalo ukuthi yehliswe lokuthi kube le ndawo eziningi nxa umuntu ethe wasifuna, nxa sikhangele kathesi indawo zakhona zilutshwane.
Unkosikazi Madade Ndlovu, olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association, uthi iningi labo seliqonda ebantwini abathengisa izithupha ze-COVID-19.
Abantu bayafuna sibili ukucrossa, but imali yangkhona efunekayo yiyo ebamba abantu, ngoba antsho abona ukuthi imali abayi-chargeayo khathesi sokuze kusiba lama abantu abathi bona bayenza wona la ama-certificate nizathola ukuthi ama-cross-border traders bawela kuma-scams wona lawo, ukuthi umuntu uyabuye kutshela ukuthi hhayi mina ngicharja $40, omunye akutshela ukuthi hhayi mina ngicharja $10. But ngenxa ye-desperation sesigcina sesithenga sesiwathenga ama-certificates lana, ufithi nxa usufika ngale border sebefika vele bekuvalela phandle. Amaningi ama-cross-border traders asewele khona lapho endaweni ezinjengazona lezo, baningi bakhiphile izimali zabo.
Unkosikazi Evidence Dube, omunye wabathengisayo, uthi ukuvulwa kwamabhoda kubancedi ngalutho ngemali ezifunekayo.
Kuzaba nzima ngenxa yama-requirements abawafunayo, ukuthi bafuna i-certificate, and i-certificate yakhona ngokuzwa kwami ibiza ama-60 user. Imali esingakwanisa ukuthi sinje siyenelise ukuthi khona thina si-raise ukuthi sithole leyo certificate ye-COVID. Ukuvulwa kwalibhoda ngibona ngani akusoze kusincede ngalutho kathesi. ngoba kutsho ukuthi uzamele sibe silokhu sisebenza labo malayisha and umalayisha bayasibulala. At the end of the day sigcina iprofit yethu singasayiboni, irisk yokukhukhulwa ngamanzi isihayi.
Umphathintambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uphendule ethi kakemukeli izikhalazo ezivela kwabaphila ngokuthengisa ngenhlawulo yokuhlolwa i-COVID-19. Imizamo yokuxhumana lomqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Welcome Lilo yehlule ngoba ethe usabambekile. Ibulawayo lokho ihamba phambili yenani labantu asebebanjwe iCOVID-19. Izolo kuphela kulabantu abangamachumi phose amathathu i-29 abatholakale belegciwane edolobheni leli. Idolobho lonke lilabantu abedlula amakhulu amahlanu i-573 abagulayo okwamanje. Esilandelayo isabelo ngesemathebeleni South ngabantu abangaphezu kwamakhulu amabili lengxenye i-259 abagulayo, kuthi iHarare ilabantu abangamakhulu edlula amabili i-210 abagulayo. Elizwe lonke lilabantu abangaphezu kwenkulungwane abagulayo i-1547 kulabake balaliswa yolomkhuhlwane asebesilile abazinkulungwane phose ezithoba munemunye i-8880. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi bathi balethemba lokuthi uMnumzana Joseph Biden welemelika olungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli ulakho ukukhuthaza ukuba nako enqabelwe ukwephulwa kwamalungelo oluntu kweleZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Bathi ubudlelwano belizwe lemelika leZimbabwe buqhathekile kakhulu, ngakho ke bafisa ukuba uBiden azame ngamandla wonke ukuthi akhulumisane lenkokheli yeZimbabwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bangephuli amalungelo kwaZulu njalo bathuthukise umnotho ngemfanelo. Bathi kuyazakala ukuba uBiden ngomunye walabo abantu abakhudaza ukulotshwa komthetho wokutshengisa inkokheli yebandla leZANU-PF weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ngomnyaka ka-2001. Phansi komthetho lo, ilizwe leMelika lithi kumele eliZimbabwe liqhube ukhetho olubalulekileyo kwembiwo ngemfanelo igolide lokunye kungephulwa ilungelo likaZulu njalo kuvuselelwe umnotho. Elemelika letheza enye inkokheli yebandla leZANU-PF izithezo zenotho lisithi bephula amalungelo kwaZulu. Umnumzana Brilliant Mhlanga ngomunye wabantu abathi uBiden ukhangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukuthi alungise ukuhlupha abantu bakweleZimbabwe.
Cabanga ukuthi uBiden uzayenza ngcono kulo mongameli Trump ekhetha ngekhala ukuthi abamhlophe kuye yibo ababebuya kuqala.
Lokhu kusekelwa umnumzana Clifford Ndlovu ohlala eZimdabule eNyamandlovu esabelweni seMatabele North.
Umongameli omusha lo engangena mbona ukudlelana kuzabe buhle kakhulu leZimbabwe, ngoba layo umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhanya ukuvuma ukuthi besebenzisane. So iAmerica mayingasebenzisana leZimbabwe, ilizwe lethu lingabe lokuqonda kwezinye izinto kakhulu kakhulu. So siyayijabulela lento kakhulu. Akangeni umongameli omutsha mpela, engene kangene kangene, sibone ukuthi uguqulo bakhona lapha neZimbabwe, bengena belungu bebuye belungisa izinto lezi ezifuna ukulungiswa yibo. Ngoba vele laba bantu siyabadinga noma ngaze senzeni senzeni. Siyabadinga eqinisweni, siyabadinga.
Umnumzana Isaac Mpofu odabuka eMadabe laye uthi ulethemba lokuthi uBiden uzasebenza ngcono labantu kuzwekazi leAfrika.
Ngizwa nami enhlizweni yami ungani nginokujabula ukuthi lo baba engangena esikhundleni ikhona into ongayiyenzela iZimbabwe. Kodwa kungase Zimbabwe kuphela, Africa as a whole. Ngoba ngumuntu onjani engibone eletha umuntu omnyama ongumama futhi ukuthi amncedise lapha. So ngicabanga ukuthi uzaba lozwelo lokuthi abantu base-Africa labo bathole ukuphila ikakhulu iZimbabwe, ngoba eZimbabwe ekhumbule ukuthi abantu be-America bayifuna kakhulu ukuthi ngabe bengaphila khona. So bazoncenga kubonakala ukuthi kuzohamba njani. Labo abantu baseZimbabwe abafana labo uMnangagwa kufuna bazithobe balungise bangahlukumeza amalungelo abantu.
Kodwa umnumzana Joseph Juma owebandla leZANU-PF uthi uBiden ngasuza kuqule lutho eZimbabwe.
Akangiboni lutho olungatshintsha ngokungena ukamnuzana uJoseph Biden esikoleni xa sikhangele ubudlelwana bethu leMelika. I-foreign policy yabo, indlela abayenza ngakho, ayilani lo muntu, ayilani lamaphati abo khona ngale, ilobu America phakathi, and bama ngakhonokho. Sibonile uObama wangena sacawula songena umuntu omnyama kuzalunga, akulanto yatshintshayo. Ngakho ke mina isifiso kuphela ngilaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe, lamaye amazwi nje ibabone as equals, isincedise from an innocent and equal position, hatshi ukufuna ubana basibambezele basiphushele phansi ngesikhathi sonke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Charles Moyo.
Alobu uBiden engangena nje ezama ukuthi khona asize ilizwe leZimbabwe. Hayi ilizwe lena vele ufana lo muntu othela amanzi phezu kwedwala. Ilizwe lakhe livele ngeke lisalunga. Angeke lilunge kulesiphatha amandla zeZANU-PF.
Izijezo zenotho zetheswa abantu abakubandla leZANU-PF abedlula amajumi ayisitshiyangalombili 83 lamakampani afika phose amajumi amane 37. Ilizwe leMelika lithi kumele kube lenguquko elizweni kungakesulwa izijezo lezi. Izijezo lezi ziphansi kohlangothi olubizwa ngokuthi i-Office of Foreign Assets Control. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKips Dube.
Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kanye lasemhlabeni jikelele kanye lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bezindala zombili kungxoxompiyiswano ngaphambilini kokhetho lokudinga amalunga edale leSenate lakwelemelika phela isigaba seGeorgia. USenator Kelly Loeffler webandla lama-Republicans uncintisana lomfundisi Raphael Warnock webandla lama-Democrats. Olisa ukuthatha leso sikhundla ukhetho oluzakwenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo kazibandlela. Umongameli Donald Trump welemelika ubike ngesonto ukubana umcebisi wakhe omkhulu kwezemithetho uRudy Giuliani uhlole watholakala ele COVID-19. UGiuliani ubehamba-hamba endaweni eziningi zelizwe incedisana uTrump ukuphikisa impumelo yokhetho lapho anqotshwe ngumnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. Kodwa lokhu esala ubana unqotshiwe esithi wacilwa kulolu khetho. Osemele ukufungiswa ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli welemelika uPresident-elect Joe Biden ukhangelelwe ukukhetha umtshutshiso omkhulu esigabeni seCalifornia u-Attorney General Xavier Becerra ukuba ngunobhala wogatsha lwezempilakahle. UBecerra uzaba ngumuntu wakuqala wesilatino ukukhokhela lolu gatsha. UZulu waseGhana ubevota lamhlanje ukhetho lapho ukujikelisana khona umongameli Nana Akufo-Addo obusayo okwamanje lomphikisayo umnumzana John Mahama elizweni elibikwa ukuba lilokuzinza emhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika. Lobanje eleZimbabwe leSouth Africa esithi kuba lobubelo empini yokulwisana legciwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Izizalwane zeZimbabwe eziphila laleli gciwane kweleSouth Africa zithi zithwele amagabha avuzayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Inhlanganiso yabeZimbabwe abaphila legciwane lengculaza labangelalo leligciwane ababasekelayo e-Asakaneni Health and Wellness bathi bukhulu bunzima obubhekane lamalunga abo kwele South Africa. Umnumzana Stanley Ndlovu, umgcinisihlalo wenhlanganiso, uchasisa ngenhlupho abeZimbabwe ababhekane lazo.
Yeah, I think uhlupho abantu bakithi abahlangabezana lalo uhlupho lokuncisha i-treatment ngapha emazweni, especially kwe-South Africa naseBotswana. The terms yabungasebenzi ongela amaphepha aneleyo angapha amaphilisi ephele ufuna usizo lapha nabakuncedi bathi hayi awula maphepha. Kodwa kusiyo wonke kwezinye indawo bayakusiza, kodwa kwezinye indawo kusale hlupho kakhulu ekusizweni kwabantu.
Uthi iningi lezalwane zeZimbabwe bathatha amaphilisi abo ekhaya, kodwa ke uthi lakho lapha sekulohlupho ngoba i-COVID-19 yenze kwaba nzima ukuthi asebephelelwe ngamaphilisi bayewathatha ekhaya loba ukwaphathiselwa kubomalaysha. Labo sekufanele ukuthi bayehlolwa ukuthi igciwane selinganani egazini labo. Uthi balohlupho nxa bengenelisanga ukuya ekhaya ngoba izihlobo zabo ziyawancitshwa amaphilisi kuthiwe abazibuyele bona. Esinye sizalwane seZimbabwe esiphila legciwane kwele South Africa sithi ukuthi bawathole emakilinika kwele South Africa kulobunzima obukhulu kakhulu.
Ukuthi ngiyathola ekliniki zalapha eGoli kuyiprocess. Uzothola abanye abazokumbuluzela mawuthi athi bakutshele ngamafayili, bakutshele ngekhadi. Mina nginekhadi le lokucollect medication yami lihlala ekhaya. Mina what I do ngihamba ngo-December ngisiyayenza ama-blood test for ukucheck ama-viral loads ami, then bese bayangicollectela usizo osekhaya.
Umnumzana Ndlovu yena uthi bekuzaba ngcono aluba baphiwa amaphilisi okwenyanga ezisithupha hatshi okwenyanga ezintathu njengalokho okwenzakala khathesi. Loba nje uhulumende we-South Africa ibike ukuthi kunenga sekufezile ekuliseni igciwane lengculaza. Kulabantu abedlula izigidi ezisikhombisa asebebanjwe ligciwane lengculaza kule South Africa. Umsekeli kamongameli umnumzana David Mabuza uthi kusase kunenga okufanele iSouth Africa ikwenze ekulwiseni lomkhuhlane kuzizalwane zayo.
Our task at hand is facing more tangible hurdles.
Kusafuza sidonse amasokisi ukuze sifinyelele kuzinga elifunekayo lokuhlola ukutholakala kwamaphilisi lokunathwa kwawo.
And protection measures against HIV infections are underutilized.
IZimbabwe layo isanda kubika ukuthi phakathi kwabantu abayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1.3 million abaphila legciwane lengculaza, kulaba zinkulungwane ezilikhulu kuphela 100,000 abangakangena ehlelweni lokwelashwa. Melesulo 7 Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ugatsha lwezokwethula kwemibiko luthi alutholanga imali eneleyo yokusebenzisa. Lokhu kuphume ngemva kokwethulwa kwebhajethi yalonyaka, lapho lolu gatsha lukhala ngokuthi lwabelwe imali encane nguhulumende yokusebenzisa ngomnyaka ozayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuveza ngumabhalane omkhulu walolu gatsha umnumzana Nick Mangwana, yena othe udaba lwemali lolu luphazamisa kakhulu ukuthola kwazulu weZimbabwe ulwazi olumele aluthole kugatsha lwakhe.
Ugatsha lwezokukhitshwa kwemibiko, ukuswelakala kwemali efika 295 million kuphambanisa kakhulu ukusebenza kwethu. Kayingakatsho lutho, ngingaqhubeka ngilitshela ukuba kumele sibhadale amagetsi amanzi, sibhadale le-ETA 1. Lokhu kuphazamisa kakhulu umsebenzi wethu.
Umangwana uveze ukuba loba nje uhulumende ephe amankampani imvumo yokusakaza umabona kude, kuza kuba nzima ukuba amankampani la aqale ukusebenza. Uthe inhlangothi ezifana lenkampani ZBC, Olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe, le Commission yeZimbabwe Media Commission kazila mali eneleyo yokuqhuba umsebenzi.
Ayisithi sodwa esiphambanisekileyo, ungakhanyela ingatsha zethu ziphazamisiwe kakhulu ngoba ziyasincedisa ukwenza umsebenzi. Konke esikwenzayo akwenzakali nxa ingatsha lezi zingatholanga usizo oluvela kuhulumende.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kuqakathekile ukuba imali ephiwa ugatsha lokwethula kwemibiko yengezelelwe ngoba umsebenzi eziwenzayo umningi kakhulu. Omela inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, umnumzana Jerry Zingwevu uthi imisakazo yezigaba kumele iphiwe usizo phansi kwalolu gatsha.
Mina ngombono wami ngibona kufanele
ukuthi uhulumende weZimbabwe axhase imisakazo yomphakathi esithi ngama community radio stations, ngenxa yokuthi bebonakele indaba zokusakaza lezi as a broadcasting izinto ezifuna imali eningi ukuthi uziqalise.
Umangwana uthi ziningi inkinga okumele eZimbabwe lizilungise ezigoqela umkhuhlane we-COVID-19 odinga ukuba ugatsha lokwethulwa kwemibiko lusabalisise ulwazi lokuzivikela lokunye. Ethi kunje umsakazo kahulumende we-ZBC kawanelisi ukupha uzulu ulwazi lonke olufunakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali, ngakho-ke ngabe uhulumende uyakhangelisisa imali ayipha lolu gatsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu, uTondereya Indiraya, usola abadlali ngemva kokuphelelwa ngumphako kweqembu leli kumncintiswano weCOSAFA oqutshelwa kwele South Africa kulezi nsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UNdiraya utshele intatheli zindaba yokuphelelwa komdlalo weqembu lakhe leMozambique, wona uphele iqembu leMozambique linqobe ngethukanya ukuba imbangela yokunqotshwa kweqembu lakhe ukuba badlala labo ngabaphekekanga bavuthwa kuhle.
Ungakhangela obekusilela kweqembu lami ukungenelisi ukutshaya ibhola likonde esangweni, lokunye nje okudingakala ukuba umuntu adlale ibhola. Ngitsho izinto esikhangelele ukuba wonke umdlali wenguqu ezenelise, njalo nxa abadlali besehluleka ukuzenza kusuka kube nzima. Lo ngumbiko okumele siwutshele abayuba abakhulisa abadlali laba, singaphindela ekhaya ukuze abadlali bekhuliswe kuhle. Kuyadanisa ukunqotshwa ngalindlela, kodwa yikho okwenzakeleyo.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogwarira uthi uNdiraya akatshiyananga ngitsho lo muntu obazayo othi angabaza izinto ezingacaciyo abesesola izando lezipikili zakhe.
Kuyinhlamba enkulu kuma coach ze development ukuzwa ucoach we under 23 uTondera Indiraya ekhala ngokuthi abafana abaqeqeshwanga kuhle bekhuliswa. Umuntu onikwa icala nguye ngoba wakhetha abafana abangayisibo. Aluba yena waye ngumunye wayeza khuluma lama coaches lawa aye development emnike abafana abafaneleyo, ngoba labo babe bayakhala njalo bayakhala ngaye bayamsola njalo abafana abakhethayo besithi kula bafana abangcono ababemele bedlale laphana kodwa abasakhethwanga.
UNdiraya nguyophi umsebenzi wokuqeqetsha iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili kumncintiswano weCOSAFA, loba nje yena engumqeqetshi weqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu aphinde njalo abe ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lama-Warriors. UPhilani Ncube nguye owayekhethwe ukuba ngumqeqetshi weqembu lama-Under 20 ngesikhathi kusethulwa amagama abaqeqetshi bamaqembu esizwe. Iqembu leZimbabwe lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikaGroup A nilomklomelo owodwa eliwuthole ngemva kokuba libe ngumtshikelo bhanqathu kathu leqembu leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala. Emdlalweni walo wesithathu njalo ngokugcina kwimidlalo yezibaya, iqembu leZimbabwe lizadlala leli leSotho okuyilo lihlezi emsileni lingela ngitsho lowodwa umklomelo. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu leMozambique, lona elilemiklomelo yesithupha, kuthi eleSouth Africa lisendaweni yesibili lile miklomelo emine. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane yezibaya ezintathu azadlulela kusigaba esilandelayo sesemifinal, ndawonye leqembu elizabe lile miklomelo eminingi kulawa zaqeda imidlalo yezibaya esendaweni yesibili. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Singekehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba elodumo ebisebenzela umsakazo we-ZBC uJanet Munyaka ungcwatshwe lamhlanje ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomgqibelo. Abaphila ngokuthengisa bewoda ekwele South Africa lakwele Botswana bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuthola isithupha sokuthi umuntu uhloliwe i-COVID-19. Ugaja lezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe luthi alutholanga imali eneleyo yokusebenza ngomnyaka ozayo kubhajethi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umPresidente Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rwe